Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 10 Mfumfu 2023 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1 of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Kube lokuxokozela edalela eParliament namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bevizelwa amapolisa
lela indlela iIsrael etshaya ngayo lapha kungenza iArab world yonke ukuqalisa ukulwiwa bese kulumatha ndalo kulumatha ilanga elikhulu elingathisi umhlaba wonke.
Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas lePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Uhulumende weZimbabwe uthi ke nelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bekuxokozela edalela eParliament namuhla lapho amanye amalunga awebandla le Citizens Coalition for Change edatshukele isigqoko ethukana namapolisa kulandela ukuxotshiswa kwabanye babo edaleleli ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhalajikelelo walelo bandla ele CCC. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ukuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliament umlawulo waleli dale umnomzana Jacob Mudenda esanda kubika ukuba kulamalunga alichumilane 14 abebandla leCCC asebexoshiwe kudaleleli nguChabangu. Umudenda wethule amagama la ngesikhathi kuqala ihlandla lokuqala ledalela eParliament eHarare. Umudenda uthe uChabangu lilunga leCCC njalo incwadi ayilobele idale itsho ukuba abameli be-CCC sebexotshiwe ePhalamende.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, of the existence of the vacancies in line with Section 39, Subsection 1, of the Electoral Act, Chapter 2, 13, as amended.
Na loko usesenze wonke ufunakala emthethweni ukwazisa umongameli welizwe leZimbabwe Electoral Commission ukuba sekulesikhexe eParliament kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale leParliament lawa.
Umdenda uqale ngokuvumela ukuba amalunga awe-CCC alichumi lambili afungiswe ukuqala umsebenzi njengoba engenzanga lokho ngesikhathi iParliament evula ngenyanga edluleyo. Eqeda lapho uhle wabala incwadi yakhe yona esolwe ngabe CCC abaguqela umkhulu webandla leli eParliamente umnumzana Amos Chibaya besithi banikeza umdenda incwadi eyakubeka sobala ukuthi konke ukuhambelana ledaleleli kumele kulotshwe ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli wabo. Ezama ukutsho umbono wakhe ummeli weBhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uhle walelwa ukukhuluma usomlomo esithi akaphume kodwa wala. Umdenda ucele amapholisa ukuba amncedise ukukhipha amalunga lawa kodwa ehlulekile kwaze kwabuya amapholisa ezomvikela aweviyo leRiot Police lapho amalunga e-CCC ahle aqala ukuhlabela esala ukuphuma. Ugcine kusetshenziswa udlame ukwakhipha ngesihluku esimangalisayo kwagcina kulimala abanye abalimele baguqela ummeli weBudiro North unkosikazi Susan Matsunga ukuthi ummeli wabatsha eHarare umnumzana Takutswa ngatsiwore udajukelwe izembatho. Elinye lamalunga awe-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kabasaze bavume ukuhlukuluzwa lokuxoshwa ePhalamende ngumuntu abangamaziyo.
So sifuna ukuthi sizwisise ukuthi uSpeaker kungani esitsho njalo. USpeaker wangalisa ukuthi ngikhulume wasesithi ngihlale phansi ngamtshela ukuthi angiphume. Wathi ngihlale phansi ngathi angihlali phansi. Wathi ngiphume ngathi kangiphume ngoba ngilelungelo lokuthi ngiqale ngizwe. Kungani uSpeaker ekhetha incwadi zokubala? Indaba engabalanga incwadi ka-Advocate Nelson Chamisa eyayisitsho ukuthi yena yedwa nguye ozakhulumisana le-Parliament. Umbuzo omunye esiwubuzileyo ukuthi kule ncwadi ezibuyileyo ezikhulumayo ukuthi hayi Speaker, leyo ncwadi ebuyileyo ebhalwe mhlaka-3 kayisiyo yethu njalo ungayikhonsida. Kungani lezo ncwadi engafunanga ukuzibala? Ngani efuna ukubala incwadi kaChabanga? Ngimtshelile ke ngathi Speaker sokusobala ukuthi sulihlazo kuleli lizwe usuyangisa thina abantu besitongeni ukuthi namhla ngibuye ngibonane lawe ngikhangelane lawe emehlweni. Kuyayangisa ngoba indlela osusetshenziswa ngayo iZanu PF iyangisa kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Gift Siziba omela iChabalala phela indaba esithi i-CCC kayisoze ivume ukuxotshelwa abameli bayo.
USpeaker uthethe incwadi evela from a street vendor. Wena unje mlondolozi usule mvumo according to ZANU PF lo Speaker weParliament ukubhala eParliament uyetshetha ukhiphe uziyambi lo mnanga kwa junior labo bonke abamembers ezanu PF ngenxa yokuthi seBanana Republic ngumbuso ongelalutho kuyatshengisa sobala kuba neZimbabwe kule problem of leadership.
Igqweta elisebenza lifundisa umthetho wamalungelo oluntu ecoalition yezayo Ezekiel Guthi University umnumzana Macbeth Sithole uthi kumele i-CCC ilungise isisekelo sayo sombuso ukuze ivikele izinto ezifana nalezi.
Asikwazi ukuthi omongameli we-CCC ngoba kunjalo lokhu kunika ithuba elokuthi umuntu nomuntu uyakwanisa ukuvuka esithi engumongameli we-CCC. So lokhu kutshengisela ukuthi yona ngokwayo ayilunganga, ayiqondanga, it's not ayikho, ayiphathekanga kuhle.
Edayele ePhalamende uChabang uxolisa amalunga awe-Senate ayisishiyagalolunye abaguqela umnumzana Felix Magalela Mafa omela ubulawayo edaleleli. Imizamo yokuthola imibono yamalunga awe-ZANU PF yehlule ngoba umnumzana Pupraito Garipi okhokhela ebandla leli ubesedayele ePhalamende ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Obona ngokukhitshwa kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelwe iStudio 7. UChabang uthi uxotshisa abantu laba ngoba elemvumo yokwenza lokhu kodwa ibandla le-CCC lithi alimazi. Embikweni esisanda kuwamukela usomlomo wePhalamende umnumzana Mudenda uthi uzancisha amalunga awe-CCC iholo lenyanga ezimbili ngoba engabuyanga kuleli dale kumahlandla ayisithupha owakumele beqhube umsebenzi wePhalamende. Ayisikho kwakuqala ukuxotshwa kwamalunga ePhalamende ngemva kokuba umnumzana Douglas Munzora waxotshisa amalunga awumanyano we-MDC Alliance esithi ayengasalandeli iziqondiso zomthetho webandla leli ngo-2020. Selilele ngogedla ibandla le-MDCT okwamanje. I-CCC ithi isiphanyeke udaba lolu emthethwandaba iphikisa inyathelo lokuxotshiswa kwamalunga alo nguChabangu abathi wenza wekhanda lakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukulwisana phakathi kwe-Israel labeqembu lebutho le-Hamas ele-Palestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye. Lokhu kuza ngalesi sikhathi lokhu kulwisana sekungene kulanga lesine namuhla. Uhulumende weZimbabwe wethule umbiko izolo phansi kogatsha olubona ukudlelana lamanye amazwe ekhuthaza i-Israel lebutho le-Hamas ukuthi bamise ukulwisana njalo bavumele abahlengi ukuthi baphathise labo abalimeleyo. Isiphathamandla esibona ukulondolozwa ngamalungelo oluntu inhlanganiso yamanyano amazwe umnumzana Volker Turk yena usole ukulwisana lokhu njalo wakhuthaza amacele amabili la ukuthi alondoloze ilungelo loluntu njalo abone ukuthi bonke abalimeleyo bayaphanga bathole usizo lokwelatshwa. Ekuhlaziyeni lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni ocubungula ezombusazwe ezimele. Umnumzana Mthombeni ngumfundisi njalo engumqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo eye-Intuba Project.
Ya impi yakhona ikhanya ibuhlungu sibili ibuhlungu khona ukukhanya ngathi bekungathi kakukhangelelwanga ukuthi kungaba khona okungavuthi impi ngalali ndlela ikakhulu nqabe laba abahlaziyayo bekhangela nalaba beHamas abalwa bengaseGaza bebengaboni laba be-Israyeli ukuthi kungaba khona okungenzakala okungaba kukhulu kangaka kuthi ukuthi nxa isiqhamukile njenje hayi bonakanti sesebuhlungu sizili kakhulu inhlangothi zombili.
Siyabona lapho ukuthi iHamas eyiyo ehlaselileyo ingani yona kuhle kuhle ayisisisani lohulumende wePalestine njengoba ukuhlasela kweIsrael lokhu sekuphazamisa iPalestine ubona ngani kuza kwenza njani kubudlelwano bePalestine leIsrael obuvele nje ubungani bebunyinginyeka?
Ye, ukungezwani kweHamas lePalestine mina mbona ngathi kwenziwa yibo bona ama-Israyeli ngoba yibo abehlukanisayo bafaka abanye kancane abanye kancane. Asithi thina nxa sisezimbabwe laphana uthi wena abemathebeleleni north babodwa, abemathebeleleni south babodwa, kodwa ke wena unguwe obagcinileyo onguwe onguhulumente wabo. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Yikho ke nxa sekuza sekunje kuthi ukuthi ikuza jinge kuphose kufanane ngoba laba basePalestina nabo bezibuhlungu khathesi nxa laba beGaza ngale bedilizelwa imizi yabo ngendlela enjeya.
Libona ngani kungaba lokukhumisana umlotha okungaqeda limpi kusikhathana esiseduze na?
Ngingazi kodwa kwakhathesi kungathi kusesekhathi chana ngoba nxa bona bengakasibeki bonaba abe-Israyeli ukudiliza lokuchaya laba abe-Hamas angiboni ukuthi kungaba lokukhulumisana okungenzakala eduzane. Kuzamele ukuthi bona babe yibo abazakuthi hawu khathesi sesidilizile sesibachayile sesiphindisele ngokuphindisela esikufunayo.
Lokhu kuphindisela kulakho na ukuthi kwenza ukuthi kube lolunye udubo phambili?
Khona nje kusesigabeni esibi kakhulu ukuthi ngoba lapha izizwe ezimbili ezilwayo ama-Israyeli lama-Arab kusesigabeni esibi esokuthi kungalumatha i-Arab world yonke ngoba nxa ukhangela indlela i-Israyeli echaya ngayo lapha akulunga akusikho ukuthi kuhle kulabo abakhatshana abangaboni so maPalestina wodwa angayenza ulutho lapha kungenza i-Arab world yonke ukuthi kuqalise ukulwiwa kube sekulumatha njalo kulumatha ilangabi elikhulu elingatshisi umhlaba wonke.
Lo ube ngumnumzana Raphael Mthombeni, umqondisi we-Intuba Project obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseDallas khona lapha eMelika. Uhulumende weZimbabwe uthi ngenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwe-Matabeleland Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezathola amanzi phakathi kwedamu leGwayi leShangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMatabeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminenge edluleyo. Usithandekile Mhlanga oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende owemathebeleland north yena oqale ngokuchasisa ngempumela yombukiso wemathebeleland agricultural show osanda kugqitshwa.
Yes, yaqalisa i-district agricultural show, then ngo-2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show. Kathesi so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi i-district. Wonke ama-district awe-Mat North isiyi-provincial agricultural show yona le esewange. Siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show, but lo nyaka sibone improvement. Sibone kubuya amanye ama-companies amatsha like o-Dinson Korea. Lama companies amatsha wa China asebenzele wangi lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawo amatsha and lamanye ama farmers amatsha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lo nyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula iagricultural show yethu yemathebeleni
Want. Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation.
Uhulumende kathesi ugebha izibhorane efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages ezisezilizweni esikhangela ukuthi lezi mat north lazo zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwanise ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Matabeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa. Bekufuna i-target yethu asisayibambanga ukuthi lo nyaka siqalise ukubamba amanzi. But lokho liyakhiwa. Amboni ukuthi kuyathi kusiyafika u-November izulu selisina seliphelile. So akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lo nyaka. So sifunde singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo. So but hayi damu lona liyakhiwa. Last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa. I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngama funds ukuthi i-treasury liyabe release njani ama funds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende omele isigaba seMathebeleland North obekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Abacubungula ezombusazwe lezomnotho bathi ababoni ukuba impi ephakathi kwele Israel le-Palestine izaphazamisa ezomnotho lokunye kwele Zimbabwe. Bathi ele Zimbabwe lizaqhubekela phambili lidlelana kahle le-Palestine eyancedisa ilizwe leli ngesikhathi ilwela uzibuse. Okwamanje i-Palestine ilesigodlo kwele Zimbabwe esisetshenziswa ukuvezela umhlaba imibono yabo kwezombusazwe. Ukuthi ke ele Israel lithengisela ele Zimbabwe impompi zokuthelezela emaplazini lokunye okukulima okukhuphula isivuno. Ingcwethi lezi zithi kasiboni njalo amafutha ezimoto ekhuphuka okungenza kukhuphuke imtengo yempahla etshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Mqondo Banzi Magonya osebenza ezimele kwezemfundo kwele Bilitani njalo ecubungela ezombusazwe utshele uGibbs Dube owe Studio 7 ukuba ele Zimbabwe limbaxambili kulokhu okwenzakala phakathi kwele Israel le-Palestine.
Kona sikhangelela ukuthi intengo yamafutha yehle inyanga ezayo. Kodwa ke nxa kuyukuthi into le impili ingaqhubeka, ukukhumbula ukuthi phela akulamafutha esiwathola kubo-Israyeli. So maningi amazwe aselamafutha kathesi okuswelakalayo nje ukuthi kube lomuntu kokube lelizwe lelizwe Africa khona phana elingawalungisa amafutha lanthe lungele izimota lokunye okunjalo njalo. Angithemba lokuthi iNigeria njengoba kuzwakala ikwenza khonokho iyesisiza phephela kuyo but hayi kuzomhlaba wonke jikelele. Iye kungenzeka ukuthi njengoba vele bajayele ukuthi isikhathi sonke nxa kulempi bavika ngempi bekhweza amaprize bevike ngempi bekhweza amaprize kungelani lokuthi amafutha wona ngawo vele akhwelile babe bethola intshukuntshu la ukuthi bayakhweza njani ama price. Kodwa angiboni ukuthi kuza kuba you know lakho ukuthi kusifinyelele ngendlela abantu abakucabanga ngayo.
Ongaguquka kungaba kuyini ubudlelwano beZimbabwe lePalestina kumbe ubudlelwano beZimbabwe leIsrael empini le?
Iproblem ekhona dube ukuthi iZimbabwe kathesi ibuswa ngomalulwane. Abantu bakhona ubafica ngapha kunamathele Israel ngapha kunamathele ngomsila kuthinte Palestine. So ukuthi umuntu abantu okhona bephuma egcekeni ubekwazi ukuthi bayisihlahla banye abayehluleka ukwenza njengomandela. So yikubona nje kunzima sibe problem la kathesi vinqa ukhangele le UK labo Russia. Emini bahamba lama Russia ebusuku balale UK.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya usebenza ezimele kwezemfundo kweleBhilitani njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Awungeke kube lenguquko ebonakalayo ngoba impi yakhona vele iqonda lezabantu abakhona likatshana kodwa siyazi ukuthi Palestine ilemvelo ngendaba ze-liberation u-KO ivele lobuyayilobudlelwano lamaqembu ayeliswana ayeliswa amakhiwa kusho ukuthi bengasympathize bengakhalakhala nje ngakho ukuthi hatshi akungabi lobandlululo kodwa ama-Israeli phela ngapha vele angathi ayathandeka ngoba insimbi ze-irrigation okwamanzi ama-IT bakhona. Yikho mbona ngathi vele uhulumende wethu akulanto engaguquka bengakukhuluma nje kodwa wasebe kuguquke lutho.
Ye, nxa sikhangela khonokho ngempompi zamanzi lokunye okuthize okuhambelana lezokulima siyabona le Israel leZimbabwe kulokudlelwana okuningi kakhulu khonapho. So ke akusoze kuphidlike khonokho.
Akusoze ngoba vele nxa bengakhuluma engathathanga lutho nxa sekhuluma lutho akusoze kube lenkinga. Inkinga yakhe ngakukhuluma ngoba vele yona i-African Union i-flared yavele yathi yona hayi kungabi lokuxabana kodwa amajuda i-Israel bengabi lobadlululo behluphana labantu abaseGaza le-West Bank. Vele kulobadlululo kule-apartheid ekhona i-African Union vele sithethe inyathelo lokukhondema i-Israel kodwa iZimbabwe izathula ngoba kulobudlelwano obuthize lama-Israeli kuphinde bavele bajwayelane le-PAO.
Singathi lapha vele eZimbabwe akula vele lingakwenza kumele kuphonga ukuthi bakhulume nje ukuthi hayi khumisana nomlotha ngaphandle kwalokho akula.
Uyabona ama diplomats yakhona fafale bazivele ba lobu ukuthula ngabe kungcono ngoba kungcono bathule kodwa siyazi ukuthi uhulumende wethu asizakwazi ukuthula ukukhulu njengwe sitho ukukhumisana nomlotha yinto ekhona ebehlala phansi.
Ye, nxa sikhangela ke ezamafutha ezimota lokunye kambe impilo engaqhubekela phambili kuyathiwani akusoze kuhluphe kona?
Angiye kuhluphe ngenxa yokuthi vele imikhumbi ebuya lamafutha abuya lamafutha ngapha kayingeni kuMediterranean ihle ingene kuRed Sea hayi hayi ishingene ngapha ku-Horn of Africa. Angiboni kungahlupha kungaba nje engxenye kungathiwa khona i-Iran le-America sebengene le mpini yakhona kodwa kwakathesi angiboni ukuthi into emafutha engahlupha.
Umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions ubexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Uhulumende ngaphansi kohlangothi olwe Energy and Power Development uthi udinga amabhiliyoni ayisithoba munye $9 billion ukuze kwakhiwe izitichi ezaneleyo ezokupheka ugetsi owenela ilizwe lonke. Kwethula unokuthi abadlamini
azakwanisa ukuthi such mechanisms zenzakali. We have seen it kwenzakala Ethiopia when they were building their Renaissance dam besebenzisa imali zabo leze diaspora, and we believe that we can do the same to raise the capital.
Phezu kwalokhu uMagomo uthi bakhangelele njalo ukuthi imali le bayithole kunhlanganiso zamazwe ahlukeneyo ukuthi zibasize ngemali yokwehlisa izinga lobukhuni bokuguquka komkhathi ele climate change.
Kumele kube lendlela institutional reviews as corner cuts. Ukwenzela ukuthi sibone indlela yokupha amazwe lawa asakhulayo more access to that, because that way it will help us to address into ye climate change as affectayo thina more cuts, especially with regular droughts lama cyclones. So sithi kona as the developing countries we will need to be given special attention. Siphiwe imali yokudevelopa ama renewable energy projects.
Kodwa ingcwethi ecubungela ngezempila kahle kaZulu ekunhlangothi yabathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana F Ncube akasekeli linkuthazo esithi kungaba yikuphosisa ukufaka imali engcebethwini kahulumende ngoba ingacina ichaphazwa.
Lokhu uhulumende akukhulumayo akusebenzi, okwazakala kusebenza emhlabeni yilokho kulandelayo. Okokuqala nje ukuthi kutholakale imali kuyona le imithelo evele ikhona. Okwesibili ukuthi kuqedwe du i-corruption, ngokuba imali enenge kade ingenza kube lamagetsi eneleyo iyalahleka ku-corruption elizweni. Okwesithathu ukuthi uhulumende aphungule indleko lezi ezingadingakaliyo, lokho kuthiwa i-wasteful expenditure.
Uncube uthi okunye njalo okudingakalayo yukuthi uhulumende axhasane lamankampani awezwekazi lonke le-Afrika ukuze kwakhiwe, hathi ngokucela ingcebethu athi kuyisijeziso kuzizalwane zakuleli. Kusiyabamba isikhathi sokhetho ngenyanga kaNcwabakazi, uhulumende wazise ukuba uhlupho lwamandla kagetsi seluzaba yinto yayizolo ngemva kokuvulwa kwesinye sezitishi zewange. Kodwa lalamuhla udubo lolugetsi silokhe luqhubekela phambili, osomabhizimusi bekhala ngokuthi lokhu sekubawisele phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Bu live talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imbono yabo ngokuvula kwedala lephalamende lapho amanye amalunga awebandla liphikisayo ele Triple C abizelwe amapolisa exotshwa kuleli dala. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo loba ukuthumela umbiko ku Studio 7 lilakho ukusithola ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ukulalela iStudio 7 lingasibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 15460 kHz ku shortwave. Lilakho njalo ukusithola endabeni zekuseni ngo half past 6 AM kumagagasi athi 909 AM 6175 7255 shortwave. Singeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kube lokuxokozela edalela eParliamente namuhla lapho kuxotshwa amanye amalunga awe Citizens Coalition for Change abagcine bebizelwa amapolisa. Ukulisana phakathi kweIsrael labeqembu lebutho leHamas elePalestine sekubulalise abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1600. Kukanti uhulumende weZimbabwe uthi genelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebeleleni Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe, ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi asidibaneni ngo half past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara